izolobe seshikuru maximum prison samukela ke u Godfrey Sithole our honorable wedalela parliament echitukwitsa ngemva kokubane bewe magistrate court kuyinto ke sincede kakhulu ke ikakhulu ke kubana ke ethole ilungele labo inxa kubana imuli lati esebenza la kuba nzima ukubana umsebenzi uhambe kakhulu emulini enxa omunye wena ebotshwe ikakhulu ebotshelwe ke into ke engekho ke sobala ukubana icala alenzayo yiliphi. It was pure political persecution and ukubana ehlanganiswe kanye le muli yakhe after 156 days entilongweni asonto ke elula enjalo ke yinto ke esibona ngani kufanele ilungiswe ikakhulu sesilanda ke ukhetho.
Emzimbeni uthi uphile kuhle yini usithole lani nxa limkhangele njengoba ehlale isikhathi eside kangaka entolongweni?
Ye indaba ke yesimo sakhe inkinga yiko ke namhla ekufanele ehambe ke ukuyahlolwa ngabo dokotela ngenxa yokubana ke echikurubi kulobu nzima ke ebebukhuluma mayelana lokuhlala ababe yikho khona ikakhulu indaba yokubana kule sambuso esisodwa for abantu abaningi njalo ke indaba yokusetshenziswa ke kwezambuzi zakudala esebenzisa amabhakede kuya-affecta ke umumo in terms of health situation ezibotshwa. Number two indaba yokubana ke kuyaswelakala imithi sonxabela ezinkinga into etholakalayo kakhulu i-paracetamol eyayenza ukuthi kube nzima ke ukubana bekeep up with the difficult health conditions. So kuyinto ke esibona ngani nxa engahamba namhla kumadokotela sibekwazi ukubana ke sizobani kufanele kuyenzwe ngenxa yokubana isimo sakhe le simo sama-prisoners eZimbabwe jikelele siyisimo esiyiproblem. Yikho thina sikhuluma ngendaba yokubana kufanele kulungiswe ukubana ke abantu asemajele asitsho ukuthi bafanele bekhulule kodwa kufanele ukubana ke bephile ke under ama-conditions ke ahlonipha ke ubuntu and their dignity babo. So yinto esibona ngani kufanele ilungiswe ke uhulumende ke obuyayo sisiya phambili.
Udaba lwabosikhala labanye bakhe laba abalokhu bevalelwe lithini ngalo njengebandla?
Yeah, of course kathesi ke ama lawyer ethu akhangele indaba yokubana ke kungenziwa njani ukubana ke usikhala labanye abayi 15 bethole ukukhululeka ikakhulu kathesi kubana sokule change circumstances eyo the basis around which emthethweni fanele behambe bebuyeleke emagistrate court le high court kubana be-aplayele ukubana bethole ama-bails khangelela ukubana ke ama-application lawa ke azaba lusizo ukubana honorable sikhala le nyatsime 15 bethole ke ama-bail behlanganiswe lezi muli zabo njalo sikwanise ukuqhubekela phambili ngenxa yokubana indaba ye-abuse of the judicial ngezanu PF ukubana kuphesekithwa ama-political prisoners. UGodfrey Sithole njengoba limzwile is very fortified, is very clear ukubana uya phambili njalo ufanele siqhubekele phambili ngenxa yokubana ke yes kulobu nzima but that is the nature of our revolution. The democratic struggle ilobu nzima but it is around that particular engagement lama-program esiwayenzayo ukubana ke ilizwe likhulule. So is prepared to forge ahead yikho lizwe even u-honorable sikhala ekhuluma labanye ke ekhothi ukubana ke ye ekugcineni kwakho konke ilizwe liyathola inguquko. That's why we're in this struggle ukubana ke kube le nguquko njalo thina nxa sesihulumende sibekwazi ukubana we have to treat even laba abaphikisana lathi according to ama-details omthetho hayi khona ukubana ke umuntu kufanele ke echayo on the basis yokubana ulokungazwanani or lokuphikisana le mbono kahulumende.